ithemba akasoze sibe nalo kwangako thandekile ngoba ade bekhuluma ngama-deals lawa siwabona emaphepheni ukuthi we signed so much memorandum of understanding worth so much billions dakula tshintsho olukhona yebo singazi njalo noba de besithi bona bebesavi nje into yemakhothi la ukuthi baqalise ukusebenza namhlanje bagcobile ama-senators nama-MPs mhlawumbe engxenye into zingatshintsha but uhulumende kamnangwaka lokhu wangenayo engena ngo-November last year ubehlala ekhuluma into asikaboni anything practically etshintshileyo so kasila sure ukuthi ngeqiniso ama-deals la awenzayo azatshintsha umkhonomi wezimbabwe i-look east policy yabo leyo kayivele kayizange ibiswe lutho kwelezimbabwe kukhanya ingari sebelokhu beqhubekela ngayo phambili ibenefitha bona ama-china kuphela but uzulu wezimbabwe kazange abenefithe so asilathemba lokuthi ama-deals abo la abawenza china azanceda izakhamizi
kuyathembisa yini ukuthi sama-factory khona ngapho kobulawayo angavulwa yini sibona imizamo le eyenziwa nguhulumente
okwamanje kakula ethu isitshengiselo yinto nje abalokhu bekhuluma ngayo kumathelevishini lasemaphepheni ukuthi bafuna ukuvuselela i-industry yakobulawayo sazi ukuthi ubulawayo i-industry hub but ngendlela ngonyawo abahamba ngalo nangendlela abenza ngako kasila kuthemba nezakhamizi zakobulawayo ukuthi kuzakwenzakala lokhu ukuthi i-industry ibuyele lapho esasisazi ikhona ngesikhathi into zisahamba kuhle kasiqhemba layo uhulumende lo umnangwakwa ngomunye okade ekhona kulowo uhulumende for 37 years so kuba nzima ukuthi sibe nethemba lokuthi kuzaba notshintsho especially nasikhangele iy'ndaba zakobulawayo.